tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhla ka 31 kuNkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhamba kukaDidi kuyasidanisa sonke njengenhlanganiso, kodwa kusichiya sisemumeni wokuthi wena lokhu achiye kulwela kumele lathi sijove siya phambili.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje besithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo embuthanweni womthandazo wokuvaleliswa iqhawe lesizwe. Umnumzana Dumiso Dabengwa.
Sebenzeke labahlabeleli abafana labohwabarati sishayela lapha engomeni leithi Sithembiso, kwamanye ama-vocals uDuduzile Sibanda, abamne abamazi kunobuntu, Silophesi laye oyi-producer koBulawayo khonaphana.
Ye, kwezomculo-ke kuhlelo oza Friday siyabe sile qembu elihlabela umdumo we-house ngolimi lesikhalanga elesinazo. Amazwe amaningi athuthukileyo asephumela igcekeni ukuthi akajabuliswa ikwehluleka kwahulumende weZimbabwe ukuguqula imithetho ephula amalungelo oluntu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo embuthanweni womthandazo wokuvalelisa iqhawe lesizwe elalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lebutho leZipra uDokotela Dumiso Dabengwa otshone ngolwesine lweviki edluleyo kwele Kenya esendleleni yokuphindela ekhaya evela kwelatshwa kwele India. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Kulumi zonke eziphiwe ithuba embuthanweni lo bachaze umuyi njengendoda ebilesibindi elozwelo yazidela njalo ife iphila labantu. Osaphethe isikhundla sokukhokhela ibandla lezaphu ebelikhokhelwa ngumuyi umnumzana Isaac Mabuka uthi intaba enkulu idilikile.
Ukuhamba kukaDidi kuyasidanisa sonke njengenhlanganiso, kodwa kusichiya sisemumeni wokuthi wena lokhu achiye kulwela kumele lathi sijove siya phambili. Hhayi, siyamangala lathi ukuthi wena kati iparlamenti yakithi yiyo yenza njalo sibili. Siyamangala sithi kuyenxe ye-Rhodesian Parliament, but njengoba kuyiparlamenti sicabanga ukuthi wona enxe njengeabantu abavela ku-political party enxe into abayikhokhwasayo bayivumelana. Asivumelani lako sitabafundise abantwana into eyiyo e-right nxa besiye eparlamenti.
Umnumzana Pastor Magwizi, isikhulumeli sebutho leZipra, ucele uhulumende ukuba ahloniphe ngokubuyisela impahla yabo ayithumbayo.
Ilizwe lilahlekele. I think sonke siyananzelela ukuthi uhamba kukaDabengwa kuchiya igape phakathi kokuthula kwelizwe leli. UDabengwa wayesifundisile ukuthi khona kufuze siziphilise. Waqalisa i-Operation Seed. Ukuthi Operation Seed kwakusithi soldier in employed in economic development. Kodwa uhulumende wayengakufuni khona lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, umnumzana Mthulisi Hanana, uthi umuyi kuningi obekumkhuba nguhulumende lo okhona.
Ngathi ngifuna abantu bakwazi ukuthi ubaba uDabengwa died a bitter man ngenxa yokuthi uhulumende okhona lo uhulumende odlame wochuku kulento eziningi ezimba zenza kuye. Njoba lezwile ngibalisa laphayana kulento ezithizo oqala abanye ama veterans aphiwa yamaplaza ubaba uDabengwa lakhe wazithengela ngakhe imali. Uthethi umsebenzi inyanga layisebenzile imali yakhe abamphanga ipentsheni okuba lisotsha uze wafe ngayidlanga.
Indodana kamuyo wayengumsekeli kamongameli weZimbabwe njalo engumongameli wezaphu uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo, umnumzana Sibangwelizwe Nkomo uthi isizwe silahlekelwe liqhawe lamaqhawe elitshonele emangweni ngenxa yokungamanga kuhle kwesimo sezempilakahle ezweni.
silahlekelwe kakhulu ukuhamba kwababa uDumisa uDabengwa. Imuli yeZimbabwe ilahlekelwe kakhulu ngeqhawe lamaqhawe leli elithe lalala lilala lise emangweni emzini ngenxa yokuswelakala kwezinto lapha ekhaya ezokuthi ngabe abagulayo abadala abakhokheli labangasibakhokheli ngabe belatshwa lapha ekhaya.
Umnumzana Roma Nyathi osebenze lomuyi kwezombusazo okwesikhathi eside uthi intanga esakhulayo kayifunde ngempilo kamuyi.
Ngathi mina ikakhulu kule intanga ekhulayo bafunde ngokudumisa isiphethe njani, ikakhulu labo bafuna ukungena kupolitiki mele bafuna ubona bangenzani ubona bancedisa bani.
Unduna Ashley Sithole uGampu uthi balahlekelwe ngumthunzi, umuntu obesenelisa ukukhuza umsindo abantu balalele.
Asizwa silokudana okukhulu kakhulu 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 ngoba silahlekelwe liqhawe, silahlekelwe ngumthunzi. Umthunzi wethu kade abadala laba yibo kade bekhuza ulaka lolukhona.
Induna zomdabu abezombusazwe, inkokheli zamabandla ezombusazwe lakwezokholo ehlukeneyo uZulu weZimbabwe labasuke kwamanye amazwe bebethe gwaqa enkundleni yeWhite City bevalelisa nalo Dabengwa ngenkulumo ezibonga ukuzinikela kwakhe ukukhulula isizwe. Kusasa ngomgqibelo uDabengwa uya kuyabekwa ekhaya lapho adabuka khona emanxeleni entaba zinduna. Umzimba wakhe lamhla uzalala emzini wakhe lapho abantu ababuthene khona kunumber 39 Diamond Drive e-Four Winds kobulawayo. Kusasa ekuseni isidumbu sizathwalwa yindizamtshina yebutho esesiyabekwa lapho akhetha khona esaphila. Umuyi ubhubhele eNairobi kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo evela kwelwatsha kwele India. Umuyi uchiye umkakhe unkosikazi zodwa Dabengwa, abantwana kunye labazukulu. UZulu unxusiwe ukuba aze ngobunengi kusasa kuhambo lukaDabengwa lokugcina esesiyabekwa entaba zinduna. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye. Ibandla le-MTC lithi umholi walo umnumzana Nelson Chamisa uvinjelwe ukuhlala esigabeni sabantu abalesikhundla eziphezulu i-VIP section namuhla kuyona le inkonzo. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo obekhaphe umnumzana Chamisa usichasisela okuningi okwenzakeleyo.
Thina njengebandla le-MTC sithe sifika eWhite City sahamba lapho okuhlala khona abathi ngesilungu ama VIP sifika sasifika kule police lezetherapy kulomunye ubaba akegqokisa ubaba uthi amisuthi ukuthi uyaqansa siyahlala bamtshela ukuthi khona kakuhlali ma politician. So lami kade ngikhona so ngasembuzisa ukuthi ama politician elikhuluma ngawo yiwapi, kathi hano vele kakuyenziwe ukuthi lihlale khonapho. Then umeya wethu bevele sehlezi khonapho, so umeya wazama ukusukuma ukuthi anike sakhe isihlalo kubaba uChamisa bala. So sagcina siyahlala kule tenti abathe sihlale kiyo singahlali ku-V I P. Njalo kukhanya ngani i-V I P ibingezani kuphela.
Kodwa lisuthisekile ngokwenzakeleyo mbeli asola.
Okumangazayo yikuthi siyasizwe abezani bekhuluma ngokuthi kumele sikhulumisane umlotha, kumele sibambane, kumele sisebenze sonke. Sisebenza njani uma sesifika emkhosini enjalo engayisiyo yombangazwe, ungumkhosi wobuhlungu ukulahlekela liqhawe lisicebana labo abahamba bethela umhlaba wonke jikelele ukuthi bafuna ukuthi kukhulumisane umlotha babe yibo abesebelivalela phandle kungazani umkhosi lo ngowabo. So yinto engazange isiphathe kuhle kodwa sethi kujwayele ngoba konke lapho esihamba khona bayazama ukuthi bathele ithebe-thebe. So sihambile sayahlala lapha ti babasakele izitulo phambi kwenye itende. Njalo kube yisimanga ukuthi inkosi uBulelani layo ubuyile khona nje ukuthi bamnanzelele ukuthi ukhona, khona nje ukwazisa uZulu ukuthi ukhona, okutshengisa ukuthi kabaqinisanga ngokuthi kumele sikhumisane umlotha. Kodwa kusethusi thina ngoba vele inhlala yenza yezalo.
Kodwa ngaphandle kwalokhu konke kuqhubeke kuhle.
Hayi, okunye nje kuqhubeke kuhle sibili ngaphandle kokuthi wonke umuntu isikhulume kade sileke sikhuluma bonke kade bekhuluma bebesukuma bekhuluma ngodaba olwasetshenzwa ngubaba uDabengwa olegugura wundi ukuthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu luhluzwe ukwenzela ukuthi sihambeni siye phambili ngoba buhlungu lokho obusesekhona begugura wundi. So sonke isikhulume besikhuluma besikhuluma sisitsho njalo. So silethemba lokuthi kuzangena endlebeni zalabo ababulala abantu ukuthi sibone ukuthi kathi udaba lolu legugrawundi sivele sizalugqiba njani. Njalo kumele siwuthile ugqibe ngendlela ezakhwabithisa labo abasalayo abalahlekelwa ngaba abathandayo.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC, sixoxela ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Amazwe amaningi athuthukileyo asephumela egcekeni ukuthi akajabuliswa ikwehluleka kukahulumende weZimbabwe ukuguqula imithetho eyephula amalungelo oluntu kanye lephazamisa umsebenzi wokuthengiselana. Umeli weMelika eZimbabwe, uMnumzana Brian Nichols, ulobe ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter namhlanje ukuthi ebantwini abayizigidi ezedlula ezilitshumi lantathu baseZimbabwe, abalikhulu lamachumi amane kuphela yibo abetheswa izijeziso zenotho ilizwe lakhe. Uthe bazasethula lezo zijeziso ezetheswa labo bantu phansi komthetho wezidera nxa uhulumende weZimbabwe kungaba lombuso wentando kaZulu. Lokho kusolwa sokwenziwe ukuba uhulumende aphume ijumo ebiza imihlangano labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe bechasisa ngenguquko abayenzayo emthethweni njengephosa le-AIPA. Izolo umphathintambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, uMnumzana Sifosiso Moyo, uhlangane lomeli weBhilithani loweCanada emahofisini akhe awemunumutapa eHarare. Live talk lamuhla sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa liqhawe lesizwe umunye uMnumzana Dumiso Dabengwa. Thumelani text message onombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Putin wele Russia ukhangelelwe ukuhlangana lomnye wakhe wakwele Japan, Shinzo Abe, ngenyanga ezayo ngaphandle komhlangano omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba owenzelwa khonale. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eRussia, uSergei Lavrov, uthi ababili labo bakhangelelwe ukuhlaziya indlela zokuqeda ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yokungqikilana kwemikhumbi eBudapest kwele-Hungary. Abahlengi babikwa belokhu bezama ukuhlenga imikhumbi omncane obuthwele izethekeli emfuleni. Umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Peter Mdasa, uthi ngolwesithathu balobele uMongameli Emerson incwadi bemkhuthaza ukuthi abize umhlangano wesiphangiphangi phakathi kwezisebenzi abaqhatshi kanye labakahulumende okudinga indlela zokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Umnumzana Mtasa uthi lomhlangano we-Tripartite Negotiating Forum yiwo kuphela ongalungisisa ubunzima obubhekane lezisebenzi ezikhala ngokuthi sezisehluleka kuya emsebenzini kanye lokuthenga ukudla. Uqhubeke wathi baphe umongameli iviki ukuthi aphendule lesi isicelo. I-Studio 7 kayenelisanga ukubamba isikhulumeli sikamongameli welizwe umnumzana George Charamba ukuthi sizwe ukuba lihofisi yathola leyo ncwadi na. I-ZC2U ikhala ngokuthi intengo yempahla lokudla iqonga kanengi kanengi kubangelwa ukuqonga kwentengo yamafutha lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kodwa iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Umqeqeshi weqembu lenguqu eleHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ulethemba elokuthi iqembu lakhe lizanqoba njalo la kulimpela viki ngemva kokuba linqobe okwakuqala emidlalweni yalonyaka esigabeni seCastle Premier Soccer League ngempela viki edluleyo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lenguqu leHighlanders lizemukela eleZBC Caribbean ngensonto enkundleni eBarber Fields lidinga ukunqoba emdlalweni walo wesibili selokhu kuqala imidlalo yalonyaka njengoba lihlezi endaweni engajwayelekanga engalaneni yemiklomelo. Umqeqeshi wale iqembu uMadinda Ndlovu uthi ukhangelele ukuba abadlali bakhe baqhubekele phambili ngokunqoba njengoba isintu sivele sisitsho ukuba inja ingaqoba ithambo yejwayela.
Sikhombo besesibhobomile. Sibhobozwa kufaka minwe lapho esikhwameni ungafaka imali. Imitha ngaphi? Yeah, so when you get used to ukukhukhuza ithambo, uyagcina njengomgwaqa ufuna ukukhukhuzela kusasa nakusasa nakusasa.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo okuyisimo esidalwe yikuba leli qembu belingenelisi ukulitshayela emambuleni ibhola emidlalweni yalo njalo lize lahluhla okwakuqala lidlala enkundleni eBarber Fields ngeviki edlileyo lapho elinqobe khona ele-1-0 nge-1 kanya. Imidlalo yeviki le-10 yeCastle Lager Premier Soccer League iqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leHighlanders Chiefs lizemukela eleNkezi Platinum Stars ngaseluveve. Iqembu leFC Platinum lizadibana lele Dynamos ngaseMandaba. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikilana lele Black Rhinos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leHarare City lizadlala lele Wange ngaseRufaro. Kuthi iqembu leManyika Diamonds lizemukela eleYada enkundleni yaseKibo. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leTriangle lizadlala lele Mushwane Stars ngaseKibo. Iqembu leChapungu lizadlala lele Telone ngaseMandaba. Kuthi iqembu leCape United lizadibana lele Chicken Inn ngaseNational Sports Stadium. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors liselizweni laseSouth Africa ukuyaphatheka kumncintiswano walonyaka okudinga intshantshu zesigaba zise-COSAFA. Iqembu leZimbabwe selithethe linkezo kwaze kwaba isithupha okutsho ukuba lidinga ukunqoba kwesikhombisa ikanti njalo lizasebenzisa limidlalo ukuthi lizilolonge lilungiselela imidlalo ye-AFCON lapho eliza kuba khona ngabaqali besiziba njengoba lizadlala emdlalweni ozavula limidlalo benqikilana leqembu laseGibhithe okuyilo eliqoqa limidlalo. Abafana beZimbabwe bazadlala leqembu leComoros kusasa ngomgqibelo kumncintiswano we-COSAFA kusigaba se-quarter final njalo bengaphumelela lapho bazadlala leqembu elizanqoba phakathi kwele Malawi leZambia kusigaba se-semifinal. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ichi woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi upokile.
Ngohlelo woza Friday namuhla sikhamba leqembu elihlabela umdumo we-house ngolimi lwesikhalanga elesinazo lona elisanda wethula idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Drums of Matopos. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lidlalade lesinazo elesithathu njalo lilengoma ezilichumi lanhlanu ezigoqela le ethi uchangana.
When I go you to go, when I come you have to come, when I go
leli ngelakuqala eZimbabwe ukuhlabela umculo wehouse ngolimi lwesikhalanga lengethi mbisana kumbe mfanyana ngesindebele. Sinazo ibambisane labahlabeleli bakobulawayo abambalwa kuleli dlalate. Uyachasisa umholi waleli qembu uTish Malava.
Sebenzeke labahlabeleli abafana labo Khwabarati sishayela lapha engomeni leyithi Sithembiso, kwamanye ama-vocals uDuduzile Sibanda, abamne abamazi kunobuntu, siluphesi laye oyiproducer wobulawayo khonaphana, silokhaliphile Sibanda laye esisebenze laye kakhulu abambizwa ngokuthi ngukhali S. Thina-ke vele singathi thina islogan sethu sithi phambili ngokubambana kwabahlabeleli bakobulawayo.
Zitholakala ngapi ingoma zenu Malaba?
Uyazithola ku-iTunes, ungasearcha-ke ukuthi sinazo Khalanga Music, Khalanga House. Kodwa abantu abaningi bathanda ukuthi bathole-ke ama-hard copies ama-CDs. Siyatholakala kubo-social media, ungaya kupheji lethu le-Facebook elithi sinazo Kobulawayo. Akhona ama-shop ase-Bulawayo Center zabelithengisa leli dlalade. Lapho e-UK ungathintana la uTish Malaba noma ku-Facebook noma ku-email tish274@yahoo.com. Onguye umuntu ongumanager wethu uTrevor Kayitse. Inumber zakhe ke ngeziZimbabwe ezithi zona 0026377237200.
Kati kasisavumi Malaba, ungabatshiyela waphi amazwi abalandeli?
Abalandeli bethu siyababonga kakhulu, wonke umuntu othanda umculo wesinazwe sithi thank you so much.
Liqhubeke libambe kanjalo. Tish Malaba, umholi weqembu lesinazo, siyabonga. Ubekuhlelo lwalamhlanje olwe Woza Friday.
ke liqembu lesinazo elihlabela umdumo wehouse ngolimi lesikhalanga lapho ke bebexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 walivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.